So ku isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC.
Walakungela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 12 kuMbimbi 2023 ngoKipstube. Endabeni zethu lamhlanje.
Kakhulu mkubana i-target yethu kubana simobilizeke abantu abayi 6 million kubana besivotele ke ngokhetho ke oluzayo. Lokhu kuyasinceda kakhulu thina njengebandla.
Soluqalile uhlelo lukaZulu lokubhalisela ukuvota ngesikhathi amabandla atshiyeneyo edinga amavoti emphakathini.
Kuseminyakeni wokhetho u-2023 lapho iZimbabwe ezayenza khona ama-general elections. Njengoba ngemva kweminyaka emihlanu kudingakala ukuthi kube lama-elections. Sililizwe eli-sovereign.
Abathakazelela ezombusazwe bathi asefike kuzinga eliphezulu amalungiselelo okhetho lwalonyaka. Kwezomasiko sixoxa ngesikhaqa. Sizalethulela ezemidlalo ezabatsha lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Ikomishini ebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission ithi uhlelo lokubhalisela ukuvota luqale namhla endaweni ezitshiyeneyo eZimbabwe. IZimbabwe Electoral Commission ethule umbiko lo enkundleni yeTwitter ithi kule ndawo ezingamachumi ayisikhombisa lantathu 73 ezivulelwe uZulu ukuba abhalisele ukuvota kukhetho oluzayo. Uhlelo lolu luzaqhutshwa okwensuku ezilitshumi. Amabandla azancintisa kukhetho oluza kwenziwa lonyaka athi asidinga abantu abazabhalisela ukuvota. Umnumzana Ostalo Sisiba, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-Citizens Coalition for Change, elikhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa uthi bafisa ukuba uChamisa avotelwe ngabantu abayizigidi eziyisithupha 6 million.
Sakhuluma ukubana i-target yethu kubana simobilizeke abantu abayi 6 million kubana besivotele ke ngokhetho ke oluzayo. Lokhu kuyasinceda kakhulu thina njengebandla kubana ke sikwanise ukusukumisa ke isizukulwane sonke seZimbabwe kubana abantu besukume bengene kukhetho. Kuyasinceda njalo ukubana sibe kwazi kubana nxa sisethe ama-target amakhulu, nxa siyehla siyehla sithola ke inamba ke esitshiya sikwazi kubana ke sinqobe kakhulu. Lokhu kwakubenchmarkwa njalo kubenchmark kakhulu ke ngodaba lwe-voter registration. Yikho ke si-introducer uhlelo lwe-voter mobilization ikakhulu i-voter registration program yethu kuze siyefika mhla ka 21 March ukubana sibiza abantu bonke ontyanga abadala omama oyizalukazi kubana nxa ungabhalisanga bhalisa ukuvota kube sibe kwazi kubana njengezizukulwane zeZimbabwe siyanqoba.
Ibandla leZANU-PF lona lidinga amavoti ayizigidi ezinhlanu 5 million akamongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelwe ukuba uzancintisa kukhetho oluzayo. Umnumzana Mabutho Moyo wokubandla leZANU-PF uthi luqakatheke kakhulu ukhetho lolu, ngakho-ke sebekhankasela amavoti la elizweni lonke jikelele.
Kuseminyakeni wokhetho u-2023 lapho iZimbabwe ezayenza khona ama-general elections. Njengoba ngemva kweminyaka emihlanu kudingakala ukuthi kube lama-elections. Sililizwe eli-sovereign, pheceleze ngesilungu okuthiwa yi-sovereign republic, elandela i-constitution eyabunjwa ngabantu beZimbabwe. Ngakho-ke kufanele lolu khetho lwenziwe, kufanele lolu khetho lwenziwe kunokuthula. Ngakho-ke umongameli ubaba uMnangagwa usekubeke wabasobala kumalunga eZANU-PF ukuthi thina silibandla elilandela imithetho yeZimbabwe, silibandla eliphakamisa ngezinga eliphezulu ukuthula phakathi kwabantu beZimbabwe. Ngakho-ke sikhangelele ukuthi sizaqhubeka ngemikhankaso ngezindawo kulokuthula.
Umnumzana Ambrose Sibindi okunhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association uthi okwamanje athwele nzima amabandla aphikisayo azama ukukhankasela ukhetho oluzayo.
Siyananzela ukuthi 2023 ngomnyaka wokhetho, siyananzela labezombangazwe amabandla athiyeneyo asekhona ekhulumisana labantu ngendlela ezithiyeneyo. Sinanzela ukuthi hlupho olukhona lelo lokuthi la amanye amabandla aphikisayo sokufanele adlule, siyacela emapholiseni. Uhlupho olukhona ukuthi besenza lokho basuka baliswe ukuthi babambe baqhubele yomhlangano ngokunjalo kuhle kusithengezela ukuthi ukukhankasa lwesikhawu ka-23 kutho ukuthi kuzalingela nganqane ngoba amanye amabandla abengavunyelwanga kodwa kuseqinisweni lanxa kunjalo siyabona amabandla e-opposition ikakhulena le eyiyo ephikisayo i-main opposition i-triple c iyabonakala izigaba eziningi bekhokusana labantu ngendlela ezithiyeneyo ngemakhaya siyababona bakhankasa kunilebandleli ukuthi ayelezanu p f lane siyalibona iqhubeka lamanye amabandla ngokuningi bawo azama ukubana angene ebantwini uhlupho olukhona i-violence ngoba ubudlongodlongo esiwubonayo kusenziwa kwabanye abantu okungafanelanga kube njalo so-ke besikhangela ukuthi aluba sikhulume nohulumende sicele kuhulumende kakhulu ukuthi ibandla ezanu p f alivumele ukuthi bonke abantu bakhankase lingalisani labantu.
Usibindi uphinde wathi wonke amabandla kumele avunyelwe ukusebenzisa imisakazo lamaphephandaba adlelana lohulumende.
Lokunye okuluhlupho yikuthi ekukhankaseni lapha ungananzelela nxa sikhangela kulezi zomsakazo lamabonakude siyananzelela ukuthi i-opposition parties azinikwa amathuba okubana zibonakale kodwa i-ruling party zanu p f yedwa ibonakale khona futhi kuyasithengisa ukuthi ukukhankasa ongathi kulingele nganxane kuyinto yokufanele ilungisiswe engalunganga naleyo ngoba kufanele ukuthi bonke abantu bathole amathuba alinganayo.
Lele Zimbabwe likhangelelwe ukuba lizakwenza ukhetho phakathi kwantulikazi loncwabakazi. Umlangagwa uza kwethula kusemthethweni usuku lokhetho lolu. Sezifikile kwele South Africa izithunywa zikamongameli Emmerson Mnangagwa ezizanceda abalamaphepha eZimbabwe exemption permits aphela isikhathi ngoNhlangula. Kasenelisanga namhla ukukhuluma ngodaba lolu lomnumzana David Amaziripi omele ele Zimbabwe kwele South Africa. Umnumzana Kennedy Mandaza isikhulumeli sebandla lezanu p f kwele South Africa uthi abantu laba abafike izolo bakhangelwe ukuba bazabhoda ilizwe lonke bekhulumisana lalaba abalamaphepha la abafisa ukubuyela kwele Zimbabwe. Uhulumende kaMnangagwa uthi uzabanika umhlabathi njalo asungule inhlelo ezijiyeneyo zezizalwane lezi ezifika inkulungwane ezilikhulu lamathumi ayisitshiyangalombili 178,000. UMnumzana Ngqabutho Mabhena okuhlanganiswe eZimbabwe Community in South Africa uthi ngabangakhulumisani lezithunywa lezi eziqala umsebenzi kusasa.
Sike sabona ezindabeni ukuthi sebefikile kodwa besingaxhumani labo njalo bebengaxhumani nathi ukuthi kwenzakalani. Kasi kabekwazi ngenhlelo zabo ukuthi inhlelo zabo bazimise njani. Esikwaziyo kuphela ukuthi i-ofisi lamanxusa lapha kwele South Africa elimele iZimbabwe lakhipha umbiko olokuthi lizohambela izigaba zonke kumbe ngithi mina ama-provinces zonke we-South Africa babeka insuku lezikhathi lezindawo lapho abazobe khona bencedisana lalabo abaphethe incwadi lezo kubizwa kuthiwa ngeZimbabwe exemption permits abafisa ukubuyela emuva ukuthi basizane labo.
Kuthiwani ngabantu laba ababiswe khona ngapho nguhulumende? Liyabazi yini amagama abo njalo ubona ngani bazabuya khonapho lapho khona kumbe hatshi?
Kasikwazi-ke ukuthi labo-ke abavela ekhaya izikhulu zikahulumende zizahamba lazo zibe kulezo ndawo lapho inxusa kumbe amanxusa lapha eSouth Africa mele Zimbabwe azobe khona. Yikho-ke kasikathole imililingwana kumbe lenhlelo zabo ukuthi ziminjani njalo futhi kasikathole ukuthi ngobani amabizo abo lokuthi izikhundla zabo yiziphi kuhulumende weZimbabwe kumbe ngithi mina ku-Department of Immigration yaseZimbabwe.
UMnumzana Ngqabutho Mabhena okunhlanganiswe eZimbabwe Community in South Africa sixoxe laye eseJohannesburg kwele South Africa. Uhulumende wakwele South Africa wathi kumele amaphepha eZimbabwe exemption permits aphelelwe isikhathi ngoNhlangula. Simangeni kusigaba esilandelayo sesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli Cyril Ramaphosa usetholakale engelacala lokufihla ukuba watshontshelwa imali eningi epulazini lakhe. Lokhu kuvezwe ngabaphenya udaba lolu egwalweni olujulileyo osulubonwe ngezinye intatheli ezindaba. Umnumzana Dimitro Kuleba, ophethe uhlangothi lukahulumende lwezomvikela kwele Ukraine, uthi badinga izikhali zokulwisana lele Russia. Uthi bacela amazwe entshonalanga alolonge abatshayela indizamtshina zakulelo lizwe ezithwala imibhobho emikhulu. Uhulumende wakwele Melika uthi kasoze avuselele ibhanga leSilicon Valley Bank elibhidlike kunsukwana ezedluleyo. Sobe isikhathi sezamasiko.
Senganamasiko
wenziwe manje.
Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke sixoxa lenyanga elodumo uDavid Mkhabi Nyalangwenya ukhona ngaleke kobulawayo. Baba Ngwenya, siyakwamukela uhlelo.
Ngiyawemukela kami Dumi.
Ye, lamhlanje sike sixoxe ngemithi yesintu. Sisikhangela isihaxa. Isihaxa phela ngomunye umuthi onzima, umuntu ojalelwe ngabantu abaningi. Sivele sona isihaxa sivela ngapi baba?
Isihaxa isihlahla. Isihlahla lesi siyatholakala endaweni eziningi zeZimbabwe. Njalo isihlahla si-blood purifier, sihlambulula igazi. Yikho siqakathekile kakhulu ekwelapheni nezisu.
Kukhona okunye njalo?
Isihlahla siyahlambulula igazi, siyelapha izisu ezibuhlungu. Kube sokusiya ngokuya njalo ukuthi isihaqa umuntu engasisebenzisa ngani, ngoba uzafica ukuthi isihlahla sisinye silemisebenzi eminingi. Mina ngasisa ekulokhuzeni ekwelapheni izisu, umuntu asisebenziselaye ngokutshelwa lidlozi lakhe ngendlela yakhe yedwa laye. Njalo nxa kufiwe isihaqa abantu baziza bethi umrumanyama. Yisho ukuthi nxa abantu kufiwe bahabula sona bahlafune nxa bevela bekumuntu bengakadli inyama.
Ye, siyakwazi ukuthi siyababa gamu. Ukubaba khonokana yikho kwelapha yini?
Ukubaba khonokana ukutshengisela amandlaso isihlahla sonesi. Kodwa kungayisikho ukuthi ikubaba ngoba ziningi izihlahla ezibabayo. Kodwa-ke sona uNkulunkulu wasidala wasipha amandla okuthi selaphe izinto eziningi. Njengoba ngisitsho ukuthi abanye bathi umrumanyama. Umlumanyama nxa kuviwe kuvelwa emfeni siyahatshulwa sihabuhabule abantu bengakadli inyama ukwenzela ukuthi bengakhukhumali izisu.
Ye, siyakuzwa kakhulu ukuthi isikhathi sethu sesidliwe umangoye. Akuvale khonapho-ke ubatshela abantu ngokuqakatheka kwesihlahla esinje sesintu.
Isihaqa balaleli siqakathekile kakhulu njengoba lingizwa ukuthi singumalamulela emikhuhlaneni eminingi. Njalo ayisho sihlahla ongasidelela, siyancedisa ukulungisa igazi lakho ukuze lihambe ngendlela, ukwenzela ukuthi igazi lingazimeza amahlwili umuntu agcine sesiba nestroke. Yikho-ke isihaqa siyangena ekunadeni ukwenzela ukuthi igazi lakho lingaze lahamba linquma emzimbeni.
Ye, siyamuzwa lapha-ke ngubaba uDavid Mkhabi Nyalangwenya, uyingcwethi kwezamasiko esintu njalo uyinyanga enkulu ekobulawayo. Sibonge kakhulu Ngwenya, ungajinelwa kusasa baba. Okwamanje sike sizwe ezokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya igama ngwentungami lenkomo. Lamhlanje ngilomfundisi useNispanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli namhlanje kusihlwa. Ngiyabonga ukwamukelwa ntungameli.
Usiphatheleni lamhlanje?
Namuhla ngizafuna sikhangele indaba yobukhokheli. Siyakwazi ukuba ubukhokheli bo obenza ukuba izinto ziphakame kumbe izinto zakhona ziwele phansi. Ngifuna ukuba sikhangele kuMateyu ichapter ka-20, sikhangeleni kuverse eka-26 ukwenzela ukuba sifunde ngokuba zinkokheli. Lapho uJesu ekhuluma labafundi bakhe uthi yena, kini kumele kwehluke lo ofuna ukuba inkokheli phakathi kwenu kumele abe ingcebo, njalo lo ofuna ukuba ngokuqala kini kumele abe yisiphikisene. Ngenxa yokuba indodana yomuntu ayizanga ukuba izokhonzwa, kodwa yeza ukuba ikhonze abanye, izinikele impilo yayo ukuze isindise abanye. UJesu lapha usifundisa into eqakathekileyo. Okokuqala, ukuba sizwisise ukuba kanti nxa sikhuluma ngenkokheli sikhuluma ngani. UJesu lapho uyasichasisela okokuqala ukuthi kumele senze ngendlela eyehlukeneyo. Siyakwazi ukuba emhlabeni nxa umuntu eyinkokheli nguye ophakanyiswayo, nguye ophiwa zonke izinto maqala, abanye abantu babe ngemuva. Siyakwazi njalo lapha eAfrika ukuba nxa umuntu eyinkokheli ubutha yonke into, uquluza yonke into, ethiyela abantu belengqiqo kuphela kungalalutho, abantu bedubeka. UJesu kodwa lapho ukhangela ngendlela ehlukeneyo ukuba indaba leyo yokuba yinkokheli uyayiphendulela ukuba nxa wena ufuna ukuba yinkokheli kumele ube isisebenzi sabantu laba obakhokhelayo. Uyisimanga lokhu ukuba ngaleso sikhathi langakathesi abantu vele bengeke bacabanga ngaleyo ndlela, kodwa uJesu uthi yikho ubukhokheli bona lowo. Ngakho siyananzelela ukuthi ubukhokheli uJesu ayebuveza babusenza ukuba nxa uyinkokheli, okokuqala uzokuthanda abantu obakhokhelayo, awusozube ngumuntu owasebenzisayo. Yikho laphana ivesi esikubalekiyo isithi yona indodana yomuntu yeza ukuzokhonza abantu. UJesu weza ukuba anikele impilo yakhe, asikhonze, asiphakamise thina esingabalandeli bakhe. Ngakho-ke yena uJesu mathi wabhadala imbadalo ngempilo yakhe ukuze asindise. Nxa wena uyinkokheli, laba abantu abakhokhelayo yikuphi kuzinikela okutshengisayo ubakhonza labo bantu? Yiziphi izinto ozenzayo ukhokhela ngemuva bona ubaletha phambili? Njalo kwesibili siyananzela ukuthi uJesu ukhuluma ngoba inkokheli akuzinika inzuzo, ukuthi labo abakhokhelayo bebe yibo ababale inzuzo empilweni. Lokhu kuba nzima abantu abaningi nxa becabanga ukukhokheli, bacabanga ukuthi sokutholise sengithole isikhathi sokuthi lami ngenze eyami imali, sengithole isikhathi sokuba ngconolo njengokwedlula umuntu wonke. Kodwa ubukhokheli buvezwa ngokuthi labo abakulandelayo labo babonakale bengabantu abangcono.
Kuyibhethe mfundisi.
Nxa sesigqiba, ngifuna ukuthi kulabo abandlaleleyo, abalaleli bami abazinkokheli endaweni ezehlukeneyo, kumbe kusezikolo, kumbe kubokhansila, kumbe ngo-MP, kumbe ngobhizinisi, kumbe ikuphi lapho okhokhela khona, kumele ukuthi ukhangelele umzekeliso uJesu asinike wona. Asithandazeni. Baba, siyabonga ngegama likaJesu kuba wena wasifundisa ubukhokheli. Siyathandaza Baba kulaba abalaleleyo ukuba usize ingqondo zethu zivuleke ukuze labo esibakhokhelayo bebone umfanekiso wakho Jesu. Egama likaJesu siyathandaza. Amen.
Lolo bekuluhlelo fuselela umoya silomfundisi uSenisifanda. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungameli Nkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungameli Nkomo. Sike sizwe ezabatsha. Kulo labatha lamdlaka isiphoqa lo mnumzana Thandanani Ndebele ukhona ngale ke kule South Africa. Siyawamukela umhlelo baba.
Ngiyabonga Thubeni njani baba.
Hayi, siphile kakhulu. Kusike sikhulume ngabatsha. Abatsha basagobeke kulezi nsuku. Kwenzakalani baba?
Mhlawumbe indaba yabantu abatsha nje kulezi nsuku sesingayithatha ngokubona mhlawumbe isimo nesikhathi sesiphila kiso ukuthi yini kunzima ukuthi bagopheshe. Kodwa ke indaba kayikho ebantwini abatsha. Ngiyangithi mina Dube, yonke iproblem esinayo ine-root cause. Singabazali yini esiyenzayo mhlawumbe eza kwenza ukuthi umntwana aze afinyelele kule simo noma le ndlela aseziphatha ngayo okungasiyona indlela eyiyona e-right. Ngamanye amagama Dube, engizama ukuthi ngiqalane kakhulu ukuthi singabazali sesibhekane ne-challenge engingathi we are part of the challenge singabazali, because kunalapho nathi mhlawumbe esingenzi khona kahle abantwana bebhekile bebona besazi.
Singathi konoku okhuluma ngakho kuyini?
Yebo Dube.
Ukhuluma ngani kula?
Right. Engingabe ngikhuluma ngakho ke lana babuDube yikuthi athi singabazali asisazihloni ngokuqala kasise nayo inhlonipho sithina abazali sibazalayo laba bantwana osokulida to the point whereby umntwana khumbula phela umntwana uqala emncane kabe ngumntwana osegcina seyouth esihlupha kodwa uqala ebuncane kothiwe na emncane sise sifike kule stage esithi thina nangumntwana iyouth sesikwazi uphila ngayo imithetho ayifundiswa ngabazali emncane ngamanye amagama ngithi mina singabazali thina we played our part na ekubakhuliseni endlela ukuthi mase bekhulile sefika esigabeni sobutsha babekwazi ukuhlonipha why nokuziphatha kahle two nokwazi isimo somhlaba as they live i-future bebhekane ne-future ngamanye amagama tu engiphakamisayo ekuthini okwenza mhlawumbe kakhulu ulutsha lungabi nenhlonipho noma nibe nokudelela kwalezi nsuku abazali ma ngabe wena uhlanyele kahle isivuno sakho sizoba sihle okubalulekileyo ebantwaneni bethu namhlanje ukuthi thina singabazali sihlanyele njani angazi nomlandelo
singathi ke phosela ukucina khonapho sibili ngamafishane kakhulu
elokugcinelani engilitshoyo ukuthi noma ngabe kunjalo kubonakala ngathi sekunzima ebantwaneni abaya ngalesi sikhathi kodwa sikufisa ukuthi kasiqhubekeni sizame ukukhuza singabazali lapho esikhuza khona ozakhetha ukumamela noma ozakhetha ukuzwisisa uzazwisisa loyo njalo engakhetha ukuzwisisa kuzoba yilokho ukuthi impilo yakhe izoba yilokho eyikhona ngokumoshakala kwayo kodwa-ke challenge enkulu kakhulu ebhekane ne-youth namhlanje eDube yikuthi sibhekane nomhlaba omubi onazo zonke izinto zobubi esingazicabanga singabazali thina-ke sithini senzani ukuze mhlawumbe sibasize ekuthini ukuhamba kwabo ekuphileni kwabo bakwazi ukuthi noma ngabe sebephakathi kobubi abakubo kodwa singabazali nasingamahlelekani sasibuyeleni emuva silungiseni lapho esicabanga ukuthi konshakale khona ilapho mhlawumbe abanye bakhuliswa ngo-step mother abanye bakhuliswa ngomama nabathingi mothers umntwana wayekhuliswa yi-community let's be together singabazali and try to raise these boys and girls ukuthi impilo zabo ne-future yabo ibene
siyabonga kakhulu-ke namhlanje uhlelo lwabatsha besixoxa umnumzana Thandanani Ndebele siyabonga kakhulu ungadelwa kusasa baba Ndebele
siyabonga Dube inkosi uBusiso Mthembu ba
wezemidlalo owayengumdlali wenguqu umkhokheli Dube uqhuba inhlelo zokuguqula impilo zabasakhulayo ngobafundisa ibhola kanye lokubadingela amathuba okuyafunda kwele Melika uJoseph Njanji usebalolo daba
uDube uqale iqembu leZebra Revolution ngo-2015 njalo uthe ukumenze waqala leli qembu ukuba wayesekubone kufanele ukuba uguqulwe indlela abasakhulayo bakulezi nsuku abacabanga ngayo ngomdlalo wenguqu.
Kulezi nsuku sibe siyenza labafana abancane uzama ubaguqula impilo yabo badlala ibhora sibafundise ukuthi ibhora lihlokungumsebenzi kathesi akusafana nakudala ukuthi abantu badlala ibhora abathi babafundana so sizama ukuthi sibaguqule bebe ngama-players amakhulu kakhulu.
UDube uthi bathe beqala iqembu baqale ngabadlali abale minyaka elithumi lambili njalo iningi lalabo bafana balokhu belabo
iproject i-Zebra Revolution sayiqalisa ngo-2015 siqalisa ngabafana ama-under 12 esabapromisa ukuthi nxa sefike e-2018 sabayenzela iqembu lika-division 2 lokhu sakwenza last year and leyo team ye-team esikhangelele ukuthi lo nyaka ezadlala ingena kwi-division 1.
UDube udlalele iqembu le-Highlanders phambilini kokuthola kwakhe ithuba lokuyafunda kwele Melika lapho athe eseqede izifundo zakhe wadlalela iqembu elincintisa kusigaba se-Major Soccer League le-New England Revolution ukuthi laye useqalile inhlelo ezokutholela abadlali amathuba okuyafunda kwele Melika.
Sinike opportunity kuko bonke abafana abancane abaleminyaka engamathumi amabili kusiya phansi le nyaka sisenze i-programu yama-scholarships kuzabala abafana abahlanu abazahambela emelika abavela endaweni zonke ezithiyeneyo elizweni lethu. Into ecakathekileyo kakhulu sikhangelele ukuthi umuntu angazadlala ibhola kumele abe nebhola abe nezifundo zakhe kuyakunikeza i-opportunity ukuthi uhambe nazo ngoba ungakhangela mina lami ngi-product ye-scholarship showcase so sizama ukuthi njengoba sathola i-opportunity yathi sihambe emazweni sinikeze njalo abafana laba.
Abanye abadlali bakwele Zimbabwe abalodumo abahamba bafunda kwele Melika ngababalisa uDoubt sithole uMthembu Ndlovu, uThula Incuke, uJoseph Kabwe, uJoseph Ngwenya kanye lamajaha ayehluphe kakhulu edlalela amaqembu e-Highlanders awabasakhulayo uWayne Albertine kanye loThabani Moyo uBiga. Ekuphendukeni kwakhe kwele Melika uDube udlalele iqembu leyamazulu elase-South Africa. EZimbabwe udlalela amaqembu abalisa ele-Chicken Inn, ele-Bulawayo City, nele-FC Platinum kanye lele-Highlanders. Ngimele iStudio 7 koBulawayo nginguJoseph Njanji.
Nanku esilakho namhla kwezomculo.
Bonani makhaya, ibizo ngu-Forty Tau, ngishaya umusic we-disco music. Le album elitsha elaphumayo ngo-December elesihloko esithi Case Closed. Ngiyajabula kakhulu usekelelweni ngoba vele hlezi likwenza lingixhasa, liqhubekele kwenza kanjalo. Ngiyabonga kakhulu. Ingoma yesihloko ethi Case Closed ingoma nje yokujabula kahle kahle. Ikhuluma ngokubonga, ngibonga abalandeli nje bonke abangisupportileyo all along, and then iyasho ukuthi hayi inkundla ivaliwe ngoba ivaliwe vele. Ngibhizi ngoba siyenze ezinye izinto eziningi vele besides music. Ngisabona abaculi laba abafuna ukuthi bengene enkundleni ye-disco music, ma umuntu engabe efuna ukungena ngoba sendisikhathi eside ngikule ndima, umuntu ukhululekile ukuthi engcise, bakhona abantu abambane embancisayo lezinso. So ngitholakala lapha enumbeni ze-South Africa ezi 072 454 7 56. Ngitholakala ku-Facebook ezi-Forty Tau, khona ku-TikTok Forty Tau, khona ku-Twitter and Instagram Forty Tau.
Siyamuzwa lapha ke uMaltau ushaya kuzwele sibili singakagqibi uhlelo lwanamhlanje. Ukuthi sikhangele bese lazo soluqalile uhlelo lukaZulu lokubhalisela kokuvota amabandla atshiyeneyo esithi adinga amavoti emphakathini. Abathakezelela ezombusazwe bathi asefike kuzinga eliphezulu amalungiselelo okhetho oluzayo. Lingakhohlwa ukusithumela incwadi ye-email kukheli lethu elithi studio7@voanews.com noma i-text message kunombolo ethi 1-202-465-0318. Zaphinda njalo inombolo leyi 1-202-465-0318. Lakho njalo ukuthi lisilandele kuma-Facebook pages ethu VOA Zimbabwe, VOA Studio 7, le-VOA Ndebele. Sijabula sonke isikhathi ukuthi sihlale silani kulalo hlelo lwe-Studio 7 Live Talk lingakhohlwa kusasa ngo-8 o'clock sithi ngi selikhona ngale ke selibukele esilejulela khona. Lingakhohlwa njalo lo hlelo Zimbabwe Today asixoxeni lapho ke sixoxa ngokuthiyeneyo. Hayi-ke isikhathi sesidliwe ngumangoye oluvalisayo ngenjabulo uMthembu Sithembu uGibbs Dube dilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.